Soko izika atisenda bako VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 11 Mhlolanja 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziwe nguhulumende akusoze kubanyambise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo.
Kuyadanisa kakhulu kuba uhulumende ukhethe ukubathatha lesi sinqumo kulokuthi ayengeje kumbe akhulumisane lamatisha lezisebenzi zakhe ukuze basike esisombululweni salindaba.
Umbiko wethulwe yinkundla yebandla lezanu PF obusithi umqondisi webandla leli obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Tafatswa Mgwadi usexotshiwe umsebenzi kanye lokulandulwa kwawo. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Chris Mutswangwa sokudale inkulu lumo.
Ngakumangalisa ukuzwa umbiko wonalo othi iZanu PF iyehlukene phakathi ngokuba kuyinto esegcekeni nje siyaziyo lasezigabeni esihlala kuzo.
Umkhokheli webandla leMDCT umnumzana Douglas Monzora ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokusungula umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by-elections oluzayo kusasa eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziwe nguhulumende akusoze kubanyambise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo. Uhulumende uthi umise umsebenzi okwenyanga ezintathu amatitshala angayanga emsebenzini ngelanga lokuvulwa kwezikolo ngomvulo. Embikweni owethulwe izolo, umphathintambo wezemfundo yeprimary leyesecondary unkosikazi Evelyn Dlovu uthe amatitshala azatholakala esethusela abanye babo ukuthi bengayi emsebenzini azajeziswa. Kodwa amatitshala akhulumele Studio 7 athe abethuki ngenyathelo likahulumende. Igqwetha umnumzana Love Momadugu uthi amatitshala angeke axotshwa kumbe kumiswa umsebenzi ngumphathintambo, kodwa ugatsha lwezisebenzi olwe-public service yilo olungaxotshwa izisebenzi lanxa lalo lolu gatsha alungeke lwaxotshwa izisebenzi ngobuningi. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalitions for Change i-CCC esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ntando Ndlela uthi badaniswe linyathelo likahulumende.
Msakazi, kuyadanisa thina lathi njengebandla le-CCC Citizens Coalition for Change simalababalisi njalo silokudana kakhulu ngesenzo sikahulumende esokuthi athi usemise umsebenzi ababalisi labanye nje abayizisebenzi ezikuMinistry of Education ngenxa yokuthi bakhala ngemali. Kuyadanisa kakhulu kuba uhulumende ukhethe ukubathatha lesi sinqumo kulokuthi ayengeje kumbe akhulumisane lamatisha lezisebenzi zakhe ukuze basike esisombululweni salindaba. Yena kubona kufanele kuba athi sebaxosha umsebenzi sebamisa umsebenzi ngoba bakhale ngemali. Umzali othi umntwana maye ngakhala ngendlala sokufuza abulawe asimzali ngisho totally, angazi ukuthi kungenani ekhanda labantu laba abakuhulumende lo, angazi bacabanga ukuthi benzeni. Into ebuhlungu kakhulu kuba babulala impilo zabantwana bethu, babulala ikusasa zabantwana bethu. Ungathi uyakhangela ababa abantwana bavele ngabafundi lezikolo zona lezi ezethu ama-public schools lawa ama-government schools, bona abantwana babeningi labo bangaphandle kwelizwe laba bakhona balapha kulezi zikole singama-private schools. So abafayo ngabantwana bethu thina abantu nje, bona izikhulu hayi abantwana babo ba-right, kusasa yabo i-right. So kubuhlungu kakhulu kuba laba bantu abalazelo labantwana bethu abalazelo lekusasa yelizwe. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone uhulumende ethatha isinqumo esinjengalesi nxa yethu nguhulumende, uhulumende wabantu abakwanileyo emakhanda, kuvele kuyethusa kakhulu njalo kuyadanisa kakhulu lokho abakwenzayo.
Manje ngokubona kwenu udaba lolu lumele lulungiswe njani?
Msakazi, udaba lolu akula ndlela elula. Indlela ekhona kuba uhulumende ancenge isebenzi zakhe, ancenge lamatisha azame ukuyethusela, ngoba into yokwethusela isivele yinto yakhe. Ngathi uyakhumbula eminyaka emibili edlileyo wenze ngokufanayo abakuMinistry of Health kakhulu amanensi labo belo hlupho olufanayo lokuba bakhala ngemali, kuba imali abayihola incane uhulumende laye wathi uyeqa wathi usebaxosha umsebenzi. Kodwa andikubona kumbe konke lokuthi akusebenzi ukwethusela umuntu ngokumqotha umsebenzi akusolve problem kumbe akwenzi emahluko into ekhona uhulumende kanike ababalisi imali engabenza bakwansi ukuphila imali yona leyana yayizeli ihola ngamatisha imali engange 540 US dollars ababehola ngalesana sikhathi yiyo imali okufuze abaphe yona uhulumende lo kawusikho ukuthi imali kalayo imali ulayo kodwa ukhetha kwayisebenzi ezinye izinto azibona yena ziqhakathekile ukudlula impilo yabantwana be
umnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ECCC esigabeni seMatabeleland South. Kugeli bandla lezani PF enkundleni yokuphumana eTwitter obusithi umfundisi obona ngokwethulwa kwembiko kuleli bandla umnumzana Tafatswa Mgwadi uqothiwe umsebenzi kanye lokulandulwa kwawo isikhulumeli sezani PF umnumzana Chris Mthwangwa kuthi iningi lisithi lokhu kukhomba sobala ukudonselana okukhona kubandla elibusayo inkundla yabasekeli bezani PF le phansi kwekhasi elizibiza ngokuthi zani PF Patriots ku Twitter yethulela umbiko ngolwesithathu kodwa umthwangwa uphange walulandula lolodaba esithi ungamanga esithi lungamanga amemethekiswa izitha zebandla imbiko esilesikhathi iphuma emaphephandabeni ithi kulokudonselana okukhona phakathi kukamongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga kodwa ilunga lezani PF umnumzana Joseph Chuma uthi lokho akusiloqiniso
ukuthi bona abantu etshuka abuse i-social media space less esitholayo yabona udala sasikwazi ona indaba uzizwa nge-radio kumbe nge-newspaper kuphela kumbe nge-TV manje phakathi somunye nomunye nje angabe kuhlala phansi abe lokuyidata uyabhala okufunayo and abantu bayakwazi ukucreate ama-accounts yinje somla ungathola ukuthi ama-accounts asacreatwayo awami khonapha umuntu abezikhulumela ishida kesiya ngale kodwa kungayisime engikhuluma so kono kwana kuba buhlungu ngendlela enjalo sike sibone futhi kwezizikhathi I'm sure la usho ukubona kono kubana abantu be announcer ukufa komuntu yena umuntu esaphila umuntu engazothe yagula kuphela uzabona abayisethi na condolences uzuthe ngoswele kona abanye abantu kanti banjani abangahloniphiyo baba ukusebenzisa ukuzeme i-social media ngendlela embi kangaka ngoba i-social media phela yinto enhle kakhulu sibili kodwa isisenziwa ibe mbi ngabanye abantu abahlile ukwenza izinto eziqondileyo ngoba into njalo for sure nxa isenzakala nabo utafazwa beqoshwa kule ndlela eqondileyo njalo kulabantu abayiwo abaqondileyo kumele kube yiwo ababikela uzulu indaba enjalo so pho ke nxa usokubika omunye umuntu ongasiyo kumele abike yikuyabona konto isi eza ngama-fake accounts ama-ghost accounts or ngumuntu nje ebe lomona lo muntu kodwa konoko akutsho ukuthi ona ngibetha kunokuxabana epartini idoesn't necessarily then boil down ukuthi na mhlawumbe sekune-factionalism epartini hayi lokhu kuya ngokuthi kona omunye umuntu bezonda wena njengomuntu umselufu hashi ukuthi betha indaba yeparty or izinto ezinjengazona ezengizitsho ubana kona abantu sebecreate ama-social media accounts afake lapha bazafika-ke bebhala izinto ezingayisizo kuphela
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu p f ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxwe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube
kakumangalisi ukuzwa umbiko wonalo othi izanu PF iyehlukene phakathi ngokuba kuyinto esegcekeni nje esiyaziyo lasezigabeni esihlala kuzo uyakubona kuma-structures abaphansi ukuthi bayadonselana badonselane njalo phezulu mhlawumbe ku-district badonselane ku-province badonselane phezulu lakhona ngale sihlalweni sobukhosi bayadonselana umbango phela ikuthi kuyadliwa kuyadliwa kuyathathwa laphana wonke umuntu ufuna ukufaka isandla laphana lapho kuloluju khona yingakho ubona bedonselana kangaka omunye ufuna ukuvimbela ezinye izandla zabanye ukuthi bangathaphula ujadle yedwa omunye la uyadonsela kwelakhe uhlangothi ngakho ke yikho kwenzakalayo vele abahlangananga ababambananga usuka phezulu uzufike phansi usuka phansi uzufike phezulu bayadonselana kodwa ke inkinga yikuthi kuso sonke lesi sikhathi ukuthi bayenelise ukusebenzisa imkhathakhathi ababayenzayo bacine behlezi esihlalweni nganxa besukene kanjalo.
Amabandla aphakathi kokukhankasela ukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa ngenyanga ezayo. Ubona izala nkomoni lapho.
Impawu ezikhona kodwa zingatshintsha phela ngokuba kupolitiki usuku ngosuku izinto ziyatshintsha. Engikukhuluma namhlanje kungenzeka kusasa kube sekuguqukile. Kodwa masikhangela ngakho nalokho kukhona njengamanje kubonisa ukuthi lapho kade kuyizihlalo khona zalabo abaphikisayo bazaqhubeka bekhona, bazabuyela. Lapho kade kuyizihlalo zabakuzana uPF bazabuyela njalo. Kodwa ke kusengenzeka ukuthi kube lenguquko kusiya ngokuthi ukukhona yini osuke walala emsebenzini. I-opposition ingathatha ubuthongo iyadliwa endaweni kade igcine khona lezana uPF ngokunjalo. Ngakho ke kuzaya ngokuthi umsebenzi abawenzileyo bawusebenza okungakanani. Kodwa impawu zithi ukuthi ungathi kuzaqhubeka ukuqhudelwene kungazange kwaba nenguquko ezinkulu. Kodwa ke kusengenzeka kube lezinguquko ngoba phela sesekukhona isikhathi amathutshana alandelayo, amaviki alandelayo kungatshintsha izinto eziningi. Omunye acine edliwe endaweni akade strong kuyo, omunye acine ewina lapha kade ebuthakathaka khona.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni le studio 7 ekubulawayo.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le MDCT njalo engumholi we MDC Alliance umnumzana Douglas Munzura ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano wokusungula umkhankaso webandla lakhe okhetho lwama-by elections oluzayo kusasa enkundleni yeZororo Grounds eHighfield West Harare. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxa lesikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube.
Umkhankaso lo uza lonshwa eHighfield konapha eHarare umkhokheli webandla lethu leMDCT njalo ngalokho kunguye okhokhela umbutho weMDC Alliance owamabandla lawa abambisanayo nxa kuyiwa ekhethweni. Uyabe usethulwa imbiko ophathelene lokuthi ibandla ligaya ukhetho lume phezu kwaziphi izithembiso njalo likhangelele ukuthi labo abacela ukusekelwa ngabavoti bacela lokho bethembisani. Sikhangele ukuthi isikhathi sifitshane nje singakangena kuma-elections ka-2023 kathi njalo sitshengisa lokuthi kuyini esikwenzileyo kusukela ngesikhathi kukhethwa abantu kuze kuyefika khonapha. Lokwethula nje esingathi isimilo kumbe isimo sombutho we-MDC Alliance ngalesi sikhathi sokhetho ngathi ngamafitshane nje yizo ezinye izinto abantu kumele bakhangelele ukuthi umongameli ubaba uDouglas Munzura azethule kulombutho kulonja ikampeni.
Yebo, kungumhlangano onjani omkhulu kakhulu owe-rally kumbe abantu abalutshwane kahle kahle vele kuyini okuyabe kukhulunywa?
Into eqakathekileyo ngalesi sikhathi sokuyikuthi kuhambe umbiko ebantwini ukuthi abantu babe baningi kakhulu njengoba nisazi ukuthi sisaphakathi kombhubhukazwe we-COVID-19 awuvumi. Ngakho nxa sinxusa asinxusi bantu abangegcina besenza ukuthi siyephule umthetho wezokuvikela ikakhulu mayelana nomkhuhlane we-COVID-19. Ngakho hhayi, inamba yabantu siyabe sikhangelele zona ezo ezisemthethweni o-200-300 zingadluli khonapho ukwenzela ukuthi singangeni ehlupheni lokuthi sicine sekuxatshanwa namapholisa labo bonke abanye abazomthetho. Ikakhulu kuyabe kuyikwethulwa kwe-manifesto ye-MDC Alliance engathi yilo uhlelo oluphathelene lokuthi kungani sigaya usekelo njengebandla le-MDC Alliance. Kanti njalo ubaba uMunzura uzabe esethula njalo umbono esingathi i-vision ye-MDC Alliance ezawuveza sobala ukuthi lokho sihamba ngezinyathelo zidigaba bawethu u president u Mokentswangirayi owasiyayo sisethula njalo ukuthi kuphini esesikwenzile njenge MDC Alliance ukusukela ngesikhathi sakhethwa ngaso kuze kube manje sekufike lonalolu sona lesisikhathi sokhetho lama by elections.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MDC T ube qoxa ecingweni le studio 7 eseHarare. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla lezanu PF Mongameli Emerson Mnangagwa kanye lomholi we Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa bekhangelelwe ukuqhuba umkhosi ofanayo ngosuku lunye eHarare lakobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz mu shortwave. Uma manje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emerson Mnangagwa uvakatshele kwele Mozambique okwelanga elilodwa lapho anxuswe khona nguMongameli Philippe Nyusi walelo lizwe becazulula indaba zokusebenzelana. Iphephandaba lobulembu beinternethi elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa avinjwe ngabokholo lwesipostoli abakoJohane Marange bezama ukugebha isidumbu sentombazane nawo eleminyaka elithumi lane 14 ukuthiwa yabhubha ibeletha nyakenye. Amapholisa alokhu esaphenya lolu daba abikwa etshelwe ngumkhokheli walisonto uNoah Daguda ukuthi nxa befuna ukugebha isidumbu lesi bayecela imvumo kumongameli Emerson Mnangagwa obikwa engomunye wabasonta obikwa engomunye okhonza lisonto. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balaleli, sonke lisapoti Studio 7. Siyabonga silibingelela ngegama lihle likaNkulunkulu ukuthi ngawuthi ayihlale lenhliziyo enjalo. Akembe kumlayezo lo. Awu bantu benkosi, ilizwe limi kuyo siyakwazi. Sizoba isizwe efike ebangeni lokuthukana. Istudio 7 yona kahle kahle, sicelani senzeni so njengabalaleli bayo, lamasupporters ayo. Singafike ebangeni lokuthi sithuke, hayi singathuki. Umuntu ungasimso la kakube yimbono nje emihle ukuthi hayi ubani into yenza udlala ngengqondo zabantu kuphelele lapho, hayi ukuthi kuze kugcine sokuthukwana njengomunye engimzwethuka nje thuka lo baba lo team le MDCT. Kuyazila ukuthukana, sibeni ngabantu, sinikanini nje imbono emihle. Uyabona kule ndaba kababa umoya umqondisi, indaba kababa umoya umqondisi ibalulekile sibili, kodwa ke phela ukuqunywa kwelizwe lokwakufunayo kungeke kwenzakale bazali ukuthi iqumele ezilongo engancintisanga engakontestanga kupresident. Uzabe ekhulume ngubani ukuthi lizwe liqunywe? Uzabe ekhulume ngubani? Ngoba kufuneka ebe kuphawa khona ngalo ukuze akhulume ngelizwe lokuthi liqunywe, umbono lo awubonayo. Kodwa ke nxa engaba kumember of parliament kumbe kumember of parliament adliwe, uzabe ngubani oza kuthi lizwe liqunywe? Wonke nje yabona ukuthi ungakhangela ithimu yabomama omakhulu oDr Thokozani Khuphe, obabo Monzora, hayi ngabantu abasebhoreni nabona kungasithuphi ngabo abantu abasebhoreni shem okuthiwa ziyakhahlelelwana sokuya kuya ukuthi ezawina yiphi. Kungenza kathi zonke ziphume ziyi-draw 0-0. Yikho okukulaba abantu ababili laba abakholisa ukudlala ngengqondo yabo. Uzawethi walama-supporters umama uKhuphe kungenza kathi lo muntu oyedwa omsupportayo, uMonzora kungenza kathi lo muntu oyedwa omsupportayo, kodwa bathiwa labantu babo akula lutho lapha lingayethuswa ngumlilo wamanewspaper lowo ngabantu abangalamsebenzi lapha. Asiwayekeni benjalo kuphela.
njani lapha ku studio sethu ngaba uZimbabwe siyaphila kakhulu hlupho nje uphela imali ya siyakhala ukuthi uhulumeni okhona ayisezithi izinto ezingcono ngoba ngathi asimfuni yabona ngesimbi abalalo kwanje kwathipa indaba ekhona nje ukuthi kwadana ngeZimbabwe singabambana siyaphumisa into eyodwa njengalaphana unkomo esekhona futhi sesibona izinto ezingcono ufika laphana unkomo wafa izinto zazadakwa kakhulu futhi sikhangela unkomo ekhona sari mgabe ekhona ekhokelela abantu sikhangela kathesi umgabe ekhona izinto bezingcono ufika lapha umnankagwa abe khona ayongufezile ekhokelela abantu izinto azihambi kuhle nje mina-ke ngifuna ukuthi nje laba abakhona kongale phambili ekhokelela abantu abahlale phansi abantu babona ukuthi amaphutha abangathi futhi balungisise ilizwe lethu ukuthi libe ngcono ukuthi ilizwe lethu selihlekwa nje amanye amazwe besiwakhayela phansi kakhulu eminyakeni edlulileyo nje ngabheka iMozambiki beliyilizwe lesingasilandeli ngenothi esilayo thina asifanele ukuthi siyangise phambi kwabantu asilungiseni ilizwe lethu ngokuthula singasisebenzisi nje amandla ukuthi umuntu engakhuluma iqiniso ukuthi ilizwe lilungiseke wena usufuna ukuhlonqindi laye ukuthi ulwe laye ukuthi ukhulumeleni iqiniso yena umuntu efuna ukuthi lize libe lihle ngiyabongana la manje
salibonani salibonani balaleli be-Studio 7 hhayi mina ngiyaphila mna ngiyaphila mna ngu-Bruce Nyoka hhayi ngithi unyaka omutsha ngini lonke balaleli be-Studio 7 lani maZimbabwe amahle ngithi nansi indaba esegudini zakhamuzi zakhamuzi zeZimbabwe asibambaneni bantu nanku umkhosi asiwuhlabeni siwulawule kathi sangenelwa yimambi endlini kwezenjani abantwana babulalekwela imfundo kwezenjani sukukhangele abantwana bama-ministers bonke bafunda phetheya bafunda ezikolweni eziphezulu thina bethu abampala abantwana baba yimpompompo sikhangele senzani zakhamuzi zeZimbabwe umsebenzi wokuthi udaba lweZimbabwe lolu lunzima uhulumende kabhadala othisha hhayi zakhamuzi bo alike lincedisane lobotisha ngezigaba ngezigaba yenzani umhlangano like likhulume ngendaba yamatisha like likhulume ngohulumende kati aliboni yini okwenzakala e-South Africa bantu i-South Africa iyazilungisela uhulumende wabo owena uhulumende lo vele sowaluthatha umungu lasefana nalo logola osebamba inkukhu phakathi phakathi esilugwini hawu zakhamuzi silithembe kangaka kuyikwisaba lokho gugurawundi yini la manje zakhamuzi ungasekufa ikuphi nansi ke enye igugurawundi sebulala lo imfundo yabantwana uhulumende libhekile hlalani imihlangano zakhamuzi ngezigaba ngezigaba likhiye izikolo kungangiyona zivala izikolo udlala ngani iqeda kwapho liyabhadala i-school fees sethemu epheleleyo lina abantwana bengafundanga ithemu epheleleyo kanti lisiyakoloda yini ukuba ngumzimbabwe kobomnankagwa hhayi bo lokhu sokwedlulile lani bomnankagwa leqembuleni alike lisihloniphe sihloniphenini lingayenzi njalo ayisikhona ukumphatha umbuso lokhu hhayi sikho zamani ukuvuselela imfundo yabantwana liyenzane libadala lingaka yiwuzibuse wona lo libulala imfundo hhayi sikho lokho zakhamuzi sukumanini zakhamuzi zeZimbabwe enough is enough kalifunguzeni uchamisa futhi eliyenzele hayi lo titha la eliyenzele hayi khona mani sokuthumathi maZimbabwe
sanibona sanibona basakazi sanibonani basakazi abahle basakazi ba-Studio 7 enisethulela izindaba ngokuhlukahlukana kwazo siyabonga kakhulu okhulumayo ngikholeni wasegwanda esigodini emngceleni wegwanda lesigodini siyangiyabonga bengilalele imathepelelende broadcasting bebexoxa laphana ubaba uNkala noNcube bekhuluma ekhuluma uNkala ekhuluma noNcube bekhuluma ngendaba ezinhle kakhulu bekhuluma ngodaba oluhle lokumanyana siyimathebhelelenje besho ukuthi imathebhelelenje ayinalutho kudingeka ukuthi abantu sibambane usebhinga usebhayibhrishi usentaba zinduna usetsholojo usematopo idinga ukuthi sibambaneni siyisizwe sasemathebhelelenje ngoba imathebhelelenje isalele emuva kakhulu akekho oyinakayo osembusweni akekho kufuneka abantu basemathebhelelenje sibambaneni sibambaneni kakhulu sizwane sifane nalaba abenza ilima yabona uma kunelima owazi ilima ilima abantu bavencetisana beze kwendlovu bazohlakula faye kugatsheni bayohlakula into ezinjalo yize ezifuneka kuthina ngapha emajepelelensi ukuthi sibambaneni sibambaneni uma singeke sibambane bafowethu nodadewethu nomama nomkhulu nogogo abantu bethu bazokuhlupheka kakhulu abantu bethu bagcina befunda ilimi ezingasizo zethu abantu bethu bagcina besenza amasiko aseMpumalanga ngiyabonga kakhulu ya ubaba lwa kade ukhuluma ngwe-freedom uthina ungwe-freedom awusiyipolitiki no i-freedom but awusiyipolitiki niyomanyano lwasemajepelelenji uthi bahlala phansi bayi-about 70 members about 70 members baqhamuka ngapha nangapha babona ukuthi imajepelelenji isalile emumva kakhulu imajepelelenji ayinalutho kuyahlushekwa ngiyabonga ngingamoshe isikhathi bantwana benkosi bantwana bokuthula bantwana benhlabathi ngiyabonga umusa nothando lukankulunkulu lube nani ngiyabonga
salubonani basakazi be-studio 7 linelisakaza njengoba zinjalo nethemba liphephile emkhuhlaneni ubhubhane lolo lugcwele umhlaba mina ngubhanda moyo kokulilima west plum tree ward 9 makhulela mina okungizwisa kakhulu ezimbabwe lapha abantu abadala mpela mapolitiki bakhuluma njengabantwana akuzwakali okwenzakalayo nje ukuthi kukhangele ukuthi adivele ilizwe liyangaphi abanye bakhuluma amanga abanye bakhuluma kokuvikela iparty lanokuthi bakhuluma into ebumba isizwe abantu akabeke bezwile abantwana bezimbabwe bekhulume into yokwakha ilizwe angitsho ukuthi ngibaba yiphi iparty ngitsho nje badala bakhulileyo bayachiya abantwana behlupheka izikolo kathesi abantwana abafundi bakustrike mina ngendlela engibona istrike ifanele amatitsha engabuyi ezikolweni behlale emzini yabo or bayatoyitoya or benza ngingabi mude kakhulu ngiyabonga studio 7
bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2600 bayabhubha ngelanga linye bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sokubhubhe abantu abafika phose isigidi esisodwa 900,000 selokhu ubhubhane lwe-COVID-19 lwaqalayo ngomnyaka ka-2020. Kodwa inani labathelelwa igciwane le-coronavirus liya lisehla ngesilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30%. Sixoxele isivalane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe umumo wegciwane le-coronavirus kuleli dolobho.
No, i-corona lokhu ikhona kodwa sokuyinto esiphila layo akuseyinto esabisayo kangako ngoba siyananzela ukuthi abantu abaningi sebetholile ama-vaccination baze bathola esithathu kusukela abantwaneni abale-5 years kusiya phezulu umuntu onke setholile ithuba lokuthi azivimbele ngokuthola injection. So hayi uba khona kwayikhona kodwa abantu nje hayi bazikuyaulayo ngenxela ikhwehlele linkhaya i-isolate linkhaya but abantu abaningi vele akusayiwa lesibhedlela ungakhangela inumber zabantu asefika kuma-ICU abagula kakhulu isinganeno kakhulu njalo labantu asebebhubha ngayo i-corona hhayi isinambe encane kakhulu ngoba abantu abaningi vele sebe-protected ngawo ama-vaccine la atholakalayo
abantu belokhu belandelana izigqo zempilakahle ezokuvala umlomo ngamamask lokunye okunjalo
iziqondiso bakhona abakulandelayo but bakhona abayizigoqodo ikakhulu laba abathi hayi sengitholile ama-injection aba mabili amathathu so mbona ngani mina hayi sengi-bullet proof i-corona isekungithatha njalo ngaze ngitholeke liyangithola nge-vaccinated kodwa siyananzelela ukuthi i-government amanye nje ama institution yakule emsebenzini lapha kusukusiya nge state nge state balemthethe ethize ukuthi hayi nxa use building enje ngoba use gym kumbe use school lakho abadala besikolo kumele begqoke ama mask ilanga lonke. So bakhona kwezindawo akhela kuma endaweni zokujabula njenge kuma football stadium landline hayi abantu abasagqoka ama mask abane kodwa nxa uthi bona bathi hayi thina sesilevel vaccination akusadingakali sigqoke ama mask kodwa kuyingozi khona ngoba abaningi bagcina begulile kodwa into enhle ukuthi ukugula kwabo akubahambisi kuma esibhedlela kumbe ku ICU hayi yona imithetho okuba khona ikhona
umnumzana busanindini isizalwane seZimbabwe esihlala eNew York. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani esikhangele ezinye izenhloko zendaba. Amatitshala athi ukumiswa umsebenzi abakwenziweyo nguhulumende akusoze kubanyambise inhliziyo zabo emzabalazweni wokukhwezelwa iholo labo. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela.